engakutsho dube ngendaba leyo itsho yengozi le yaleyo eyenzakeleyo enjalo oku-athakana kwalaba bantu amboni ukuthi kuphathelene lento ekhulunywe ngumongameli kodwa engikubonayo ukuthi abantu vele baya bethatha amathuba okuthi kwesinye isikhathi bengazi okunye ukukhulunywa bese bengenela bevele belama-agendas abo belokuzondana kwabo belokufuna ukudilizana ngomona nje befuna ukudiliza bese besenza umumona lo khona njengakathesi kodwa engakutsho yukuthi umongameli akhulume ngakho kuza kwenziwa ukulandelela labo ababesenza izinto zokuganga ngesikhathi senisana sibili kuzayenziwa njalo kuzayenziwa ngendlela eqondileyo akusoze kuhambe kwenziwa ngabanye abantu bethiya seklamaskozi labanye abantu abalwa labo ngendlela ezigqashisewo hatshi kuzalandelwa sibili indlela yokuthi ubani wayerepresente ubani wayesenza siwo amadokotela hayi njani kubonakala umsebenzi ukuthi ababesenza umsebenzi oyiwo oqondileyo laba umsebenzi ongcolileyo ikhona imisebenzi emingcolileyo kade isenziwa ngabanye abantu belenhlelo zabo zokuganga
kodwa loba kunjalo kathi abantu abalelungelo yini ukuthi bancedise labo abalimeleyo lababothweyo
okuhle yukuthi abantu bancediswe ngendlela eqondileyo njengokuthi abantu bengade belimele kuthalele esibhedlela kumbe kwendaweni zokwelatshelwa ayibona abantu abayebemelele ukuthi benethanda labana ama-human rights bebhala amanga betshelana amanga labana abale-human rights ama-commissioners akhona lana ayilindile kuqala abantu bagqikeza baqeda bathe sebegqekezile baqeda sebeqasha ukuthi sebesiba khona ekuqaliseni kungani babengekho ekuqaliseni ababekhona ekuqaliseni seze befike ekucineni.